So we see card descend about VOA in Debele.
Chona njani mtoka zomu se ola mugela emoye ni ngomkive lo msaka 12 kunsangu la 2021 nguntunga milinku mo endabeni zethu lamhlanje
kumele bathatha amanyathelo wonke okuzivikela uhulumende la enze wonke okufanele kwenze ukuthi azise abantu ngengozi ekhona
uhulumende namuhla uvale isigaba seKaripa leseHurungwe ngenxa yeCOVID-19 esimemetheka kakhulu kulezo ndawo
kunangakuduba ngamanga kuduba ngokufuna uzenzeni umuntu omsulwa imbali yakhe yegograwundi
Umnangagwa uthi MDC Alliance isiphatha njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization okungamazwi asolwa yileli bandla umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe edlalela iqembu le-Dynamos njalo wazoliqeqesha uDavid Mandigora kasekho Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla uvale isigaba seKaripa leseHurungwe ezisemashonaland west ngoba esithi umkhuhlane weCOVID-19 usumemetheka kakhulu kulezo ndawo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi izigaba lezi zizavalwa okwamaviki amabili kulandela ukufunyanwa kwabantu abedlula amashumi amane phakathi kwensuku ezintathu ezedluleyo belomkhuhlane lo. Luthi njalo abantu abangahlali kulezi zigaba abasoze bavunyelwe ukuzethekelela. Uhulumende uthethe amanyathelo afanayo ekwekwe kumaviki amathathu edluleyo kulandela ukutholakala komkhakha weCOVID-19 odabuke kwele India kuleli dolobho. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo ophathelane lokwenqabela lomkhuhlane ntambama namuhla. I-coronavirus isimemetheka kakhulu kulezi nsuku nangu izolo kutholakale abantu abangamakhulu phose amabili 192 velayo njalo kwafa abathathu. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane lukhanya lusadalala ngenxa yokusilela kwamajekiseni. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangamakhulu phose ayisishiyangalombili 799. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6549. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 691,251. Asebehlatshwe esibili sebengu 405,603. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube sambuza ukuthi ulubona njani uhlelo lokuvalwa kweHurungwe leKaripa.
Ye lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi ukufa kusesephakathi kwabantu ukuthi igciwane lecorona lisesekhona njengalokhu sihlala sisitsho ukuthi nxa lisesekhona kwamanye amazwe noma kungaphi kuse-Asia kuse-South America kuse-North America kuse-Africa e-Europe lapho ekukhona nje igciwane noma lisemuntwini oyedwa liyabe lisesekhona umhlaba wonke ngakho-ke bonke abantu beZimbabwe kumele bakwazi ukuthi lisengafika noma kuyiphi village noma kuliphi lokithi noma ngasiphi isikhathi ngakho-ke kumele bathathe amanyathelo wonke okuzivikela uhulumende la enze wonke okufanele kwenze ukuthi azise abantu ngengozi ekhona hhayi ukugoqa izandla lokhu ajwayele ukukwenza ukufa kusesekhona ingozi isesekhona abantu ke kumele bazivikele basukume bazivikele ngendlela yona le vele iWorld Health Organization esifundisa ngayo ukuthi sizivikele ngayo sigeze izandla sisanitize esigqoka ama mask senze konke okufaneleyo
ukuvalwa kwezigaba nezigaba lapho kuyave sokubonakala ukuthi umkhuhlane ususabalala ungathi kuyasiza yini nxa kuqathaniswa lokuvalwa kwelizwe lonke obekusenziwa
indlela yokuvala indawo zona lezo ezincane kumbe kuselokishini kumbe idolobha elithile kulokuthi kuvalwe ilizwe lonke yikho okungcono yikho kuba ngcono ngokuba kuyayekela abanye babesebenza bephila impilo abafanele bayiphile besiya emsilo besiya kuyo yonke indawo kulokuthi kungatholakala ukuthi kube sokuvala ilizwe lonke yebo kambe bonke abanye abantu labo kuyabe kufanele ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela kodwa i-lockdown esingathi ngesingisi i-localized lockdown nxa siyicathanisa lalokho esikubona bona kusenziwe emazweni amanye iyasiza kakhulu kulokuvala ilizwe lonke kume umnotho abantu balahlekelwe imisebenzi kuleyo ndawo kuphela livinjelwe igciwane lingaphumi kulandelelwa abantu lokuthiwa yi-contact tracing bayetholakala lapho batholakale khona labo ba-isolatwe ngendlela efaneleyo lokho kuyasiza kulokuvala ilizwe lonke kubulala izinto eziningi
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uchotoze ibandla le-MDC Alliance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esithi liziphanta njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization. Ngokubika kwe-ofisi yakhe uMnangagwa wethule amazwi la eseHarare lapho esungula uhlelo lokubhalisa kutsha abalwela impi yenkululeko kanye lalabo ababephandle kwelizwe kodwa abangazange baphatheke ngokugcweleyo amawoko laborators. Umnangagwa ukhuthaze ababe ngabalweli bempi yenkululeko laba ukuthi basekele iZANU-PF njalo bengaze bayengwa yi-MDC Alliance. Yona athi ayilandaba labantu kanti njalo uthi ayusekeli umbuso okhululekileyo. Emcimbini lo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uhulumende usebeke eceleni imali engange 380 million Zimbabwe dollars eyokuthuthukisa abalwela impi yenkululeko njalo uthe usebasungulele amankampani ayisikhombisa azaphatheka kunhlelo zokwemba ukulima lezinye ezichiyeneyo. Abanye bathi le indlela yeZANU-PF yokudinga usekelo phambilini kokhetho luka 2023. Sibuze isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Umnangagwa namanga kuba ngufuna uzenzeni umuntu omsulwa imbali yakhe ye-background siyayazi ukuthi ngiye umuntu owayethethisa abantu besindebeleni sithi ngamahubu sithi amazipra abantu abalimpi yenkululeko ebabizwa ngokuthi ngama-dissident namhlanje kasuye umuntu esingamthemba nxa esekhuluma ngebandla le-MDC Alliance nasimaze ngumuntu owamanga nomuntu ongusomanga.
Udaba lokusungulwa kwamakampani la okuthiwa ngamahhovisi ayisikhombisa lilubona njani?
Yikuzama ukulungisisa imbali yakhe embi ngoba siyazi thina ukuthi amakampani awezipha amakampani ezaphu inkomo zezaphu zathathwa yiZANU-PF ihulumende kaZANU-PF uMnangagwa yena ekhokhela amabutho ayesebenza nsitha so namhlanje engaze ethini akulalutho olungamgezisa ukuthi abe ngumuntu esingathi ngumuntu omsulwa. Ngakhangela amakhampani anjenge-Black Cat athathwa ngesikhathi uMnangagwa ebebambe intambo ze-security lapha ezweni. So lokhu akusimangalisi umuntu vele lomlomo ongcolileyo ukhuluma kubi ngabanye abantu and kananzi ukuthi ngakhesi usengumongameli welizwe and unanzelele ukuthi nxa engumongameli welizwe amazwi akhe kumele abe ngamazwi abambanisa abantu abe ngamazwi ajabulisa abantu ayikhona amazwi aletha ukuphoxana phakathi kwezwe.
Umnumzana Swithani Chirodza ngowebandla leMDC Alliance. Kusenjalo ibandla leli namuhla lisungule uhlelo lokukhuthaza abesifazana balo ukuthi badinge ukungena ezikhundleni eziphezulu kundaba zombusazwe. Umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa unkosikazi Lynette Karenyi Kore uthi basungule ikomiti ebizwa ngokuthi Smart Gender Drive Task Force ezagcwalisa linjongo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wakuwe mbuna.
Kweze mapandleni izakhamizi zeGwanda zithi sezisidla luklubhu ngokukhuphuka kwentengo ezitolo njalo zithi lanxa uhulumende efake umthetho wokuthi amabhizimusi kumele amukele idola leZimbabwe izitolo eziningi emakhaya zilokhu zithengisa ngemali yakwamanye amazwe kuphela. Kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi emhlubulweni ezansemandebeleni zithi impahla ezitolo kazi sabambeki ngenxa yokukhwela kwentengo okuphehlwe ngumlayo ofakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa we-statutory instrument 127 ngenyanga edlulileyo. Umthetho lo ujeziswa somabhizimusi abala ukwamukela idola leZimbabwe njalo baphoxa ukuthi bahlele intengo yempahla zabo belandela isilinganiso sokuthengiswa kwemali emkambo obekwe nguhulumente. Lanxa kunjalo iningi lezitolo emaphandleni kalikulandeli lo mthetho, kutsho isakhamuzi seGulu eGwanda South umnumzana Tebo Womoyo.
Kunzima kakhulu ma usiya isitolo uqale ucabange unwenwaye ikhanda ngani ngoba phela ungananzelela iningi lihola yonalo imali yalapha. Pho-ke ezitolo babe befuna i-forex irandi ngapha kakhulu kusebenza irandi kusuke sokusithi ezinye lalaphana lazo zifuna imali yasemelile. So-ke ngakho kuyinto enzima kakhulu angazi ukuthi ungezwa kanjani imali efunakala ezitolo thina abanye kasiyenelise asiyitholi.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Uphondo oyisakhamuzi semawane eNtebe yena othi bawutshaya indiva umthetho kamnangagwa lo abezitolo bengagqize eqhakala.
Hayi, umthetho ufakiwe sibili siyawuzwa kodwa lo umthetho uvele kawusebenzi ngoba lapha imali le vele kabayamukele aratihiyezi vele kabayifuna ezitolo zemakhaya ngapha then izinto zidura lokhana kokuthi khona vele awusozuthande. Hayi, izitolo akungeneki madoda, ezitolo kuyadura njalo kufuna irandi leyusa khonapho awusebenzi usihlalele ekhaya.
Ngasentalale eGwanda South lakho izakhamizi hlengezela inyembezi ngodaba lunye. Nangu umnumzana Brighton Nare.
So ukuze uyethenga ishukela so kumele uqale utshintshe kurandi, kwabe ungabe utshintshe kurandi sokuthatha imali yakho yonke wabulayo.
Umsakazo weStudio 7 ungene ngezigaba ngezigaba ezansi emandebeleni usuka khona leGuyu waze watheleka emongweni okude eMatobo South lapho ezithole khona izakhamizi lazo zikhala ngokuthi izitolo lokho zingalamukeli idola leZimbabwe. Umnumzana Godakwashe Zulu ngomunye walezi zakhamizi.
Bafuna i-US noma irandi, yikho isimangisi khona ukuthi abantu kathesi ukuthi balitholele US bayitholeleyo randi sekunzima, abasadli abanye abanye balala ngendlala kunzima.
Ezinye izakhamizi zithi sokudingeka ukuthi urhulumente avule imingcele ukuze abantu baphume bayezidingela ukudla emazweni afana leBotswana leSouth Africa lapho kuncobekwa khona. Nangu umnumzana Ntandodlela.
Into ezivele zikhona ezitolo zivele sezilutshwane, lowo oselazi usekwazi ukuba usekhweza ngoba esazi ukuba wena mthengi uzothenga kuphela ngoba ungela indlela ongayenza. Kodwa nxa ibhodi ingavulwa abantu baqhubeke bekwanisa ukuthi bathenge ngaphandle kwelizwe, bathenge kubo Messina, bathenge kubo Joburg, mhlawumbe into zingabuya zibuyele entengweni ekwanisa ukuthi yenelizwe ngabantu abaningi.
Osomabhizimusi esiqophe labo abangathandanga ukuphuma emoyeni bathi isizathu esimqoka esenza bangamukela imali yakuleli yikuthi akulamagagasi endlela zesimanjemanje zokuthengiselana ezifana leswipe leyco cash. Ngimele umthakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lowesifazana othi wazibonela ngawakhe ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni lakoBulawayo ngolwesithathu lapho kuze kuthe amakhombi amabili kuhlaselwe lemota zamapholisa. Uthi wamisana lawo amapholisa ezama ukuwaxwayisa ukuthi engahlukuluzi. Owesilisa ayimbophile njalo umangi lesebona umfanekiso wakhe kumaphephandaba kuthiwa usedingwa ngamapholisa.
Ngasuka ngathi ethawuni imota kwatshayisa ikhombi yatshaya imota encane, so ngithe ngiyaphenduka ngabona amapholisa ngoba yayivela imota le iqothaniswa ngamapholisa. Ngithe ngiyakhangela ngabona imota leyana yafika yama isitshayisile leyana yamapholisa yafika yama khonapho. Ithe simile udriver wekhombi wahle waphuma wabaleka, amapholisa aphuma amqothanisa bambamba bamchaya nge-button stick waphunyuka waphinda wafuthi wahamba bamchaya i-250 bamchaya futhi bambamba bamchaya nge-button stick wavuka kwesithathu lapho wawela lapho engangikhona. Ngasenze kumgwaqo ngisiya khona lapho ngafika ngathi kathi utshayela nomunye so wathi thula wathi futhi sekuthula angashe ngazonda ngathi hawo ngingathi ngikukhuza wena kwapho lipolice ofanti uprotectele umuntu wena ngose umchaya futhi kathi kunemvumo ukuthi lichaye ngoba nalina umsebenzi wenu ngokubo phakathi ngokutshaya. Kazange besamthendele leli iphoyisa lamthatha lamfaka emotini. Ngamlanda ngambuza kathena khonokho kwenzayo kubona ku-right yini, wathi mina ngifunani kikho khonokho. Ngathena umuntu lo omtshayayo ngumntanami lawe ngiyakuzala wena olipholisa eliyifiki lo layo omtshayayo isigangi layo lutho ngumntanami. Manje nxa ngikukhuza sungathi fusekima ngingaka futhi mina ngisomama wakho futhi ngugogo wakho ukuthi ungazomphendula kanje mina ngikukhuza. Ngamkhuza ngakhuluma laye sibili ekazange abesaphenduka sekuphendula sokusuka lapha. Ngasethi ngicela inamba zakho zomsebenzi kazange anginike. Yikho kusuka sami ngabhoda kulwane o-driver. Ngasuka ngathi ngicela inamba zakho zomsebenzi wayala. Yikho ukuphenduka kwami seyalile. Ngasuka ngakhumbula ukuthi ku-handbag yami ngile bhuku lepenseli. Ngabe ngithatha ibhuku leliyana ngivula ngabhala inamba zemota zazisithi 379R. Sengizibhalile khona lapho kwabe kulokhuzeni abantu amapholisa sefuna ukuthi asuke. Nxa ngimi phambi kwemota khona ipholisa lana selifuna ukuthi lisuke imota ukuthi linyathele. Ngaze ngabona ukuthi liyanyathela. Imota ithe isisuka yatshaywa sibili ngemuva. Ukuthi yachaya yini lami kangikwazi ukuthi yachaya ngani yafa sibili screen le industry yangemove. So imoto lana yasuka yahamba. So mina ngixwayisa uZulu ukuthi lokho kwenziwa ngamapolice eZimbabwe awasivikeli ngalutho awasikhangeli ngalutho unokwayo ukubulala ngoba into ebifelwa ngumfana lona amapolice abamise wangabi nemali yokubadiza ngoba into abayifunayo phela bona bafuna imali. Kanti khona sokwasusa amapolice ukuthi apatrol emgwaqweni lokuthi ahlale enkambeni ivuka esesiya esesiya kwenzi ukudinga imali emgwaqweni i-toll gate. Phela eZimbabwe amapholisa ayenza i-toll gate kwenzi i-fine raising yemali ekuthi abantu yena lo muntu ohluphekayo ngiyothathela imali. So umfana nawayetshayela ukuthi yena why engakhiphanga imali ngoba eZimbabwe into esiyikhangela amapholisa aholela ukwenza i-fine raising every day bavuka besiya khona lapho.
Ukwaze njani ukuthi usudingwa ngamapholisa njalo awuhlalelanga evalweni yini? Kumbe uyathemba ukuthi amapholisa owakhulumisana lawo aza kufakazela ukuthi awubangelanga udlakela wawaxwayisa?
ibone sengithunyezelwa isithombe sami ifoto yami ukuthi na kuphume ku chronic ku Facebook egoli ukuthi kwakhona mina ngibulela imoto yamapolisa mina khapho vele ngangisiye emhlanganweni kakungethusi lokho ngina ngaba ngangisiye emhlanganweni ngafika ngangena leyo meeting akusho kusala ukuthisa izimoto mina ngangasikho angazi lutho ngokuthisa kwezimoto so sendlinde ukuthi bambophe ngiyezikhulumela phambi komthetho ukuthi na lokho lokho ku right ukuthi amapolisa asebenze ukuchaya abantu evuke siyabuma emgwaqweni esiba yi toll gate senza i toll gate thina sazama toll gate senza imali yokuthi na kulungiswa imgwaqo ezimbopha kulamgwaqo akula lutho imapolisa vuke siyakwenza imali yokuthi kuye phihulumende ukuthi khathesa abantu nabo imota zonke lezo zikhitshela ukuthi yena zifanele zijoyine kuzupho ngenkani ngathi sebesukile ngahle ngakhangeli ngathatha ifoni ngavula isikhathi ngabona ukuthi ku 12 o'clock ngoba ngangisazi ukuthi nxa sokufika endabeni zamapolisa kuyabe sokufuneka isikhathi kwakungu 12 o'clock
leyo bekuyingxoxolo wesifazane othi wayekhona kwaqhamuka ingxabangxoza edolobheni lakobulawayo ngodaba lwamakhombi asidibane njalo uhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga khonapha eWashington DC
siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lingali tshona njani izilukandaba sedivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube sihlaziya udaba lobugebengu obuthiwa sebubhahile kobulawayo
lo ngaba imbangela ephezulu ngibe emqoka ukuthi abantu abaningi abasebenze elizweni ngokunjalo ke bagcina begena kuyona le imthanithani yokudlova bethathela abanye begqekezela abanye okwesibili sokungaba yi lockdown le ngoba uzafica ukuthi izigebenge eziningi mhlawumbe ekade zithatha amathuba zigijime ziye egoli ziye kwenza leyo mcimbi zigcine zihleli khonapha kwele Zimbabwe ngoba iZimbabwe siyakwazi ukuthi lilizwe elingelazikhali ezinjenge bobhe phongu uluka lapha lapha kodwa kade singananzela ukukhanya izigelekeqe zonke sezithwele imbobhu so ngokunjalo ke kukhanya sokulokuqeqa mbe singathi kuyekethisa ekuhlolisisweni kwezinto ezichapha ingcele ngoba imbobhu yona uzafica ukuthi kayiswe yakho napha vele elizweni yabivela ngaphandle kwelizwe so sokulokuyekethisa khona ukuba sokuhlangana futhi la ukuthi izidlova lezo ezinengi bezivele zingekho lapha bezisebenzela kule South Africa kumbe ngaphandle kwamanye amazwe so ngenxa yakhona ukuthi abantu sebevalelwe amabhoda lapha lapha nezinengi zakhona khona apha njalo zingenilela lezo zikhali ikho esezisebenzisa kwezokusitha okunye futhi nje osokukhona ukuthi abantu kabasabambananga kukudala abantu bebekwazi ukuthi nxa kuthe kwahlatha umkhosi laphana abantu bayagijima bonke baye ukuthi cwi bazame ukuthi bancedise kubanje lezo zigelekeqe zihanjiswe emapholiseni okwesine sokungaba yikho ukuthi amapholisa yebo ye ngabe sebenza lapha laphana kodwa ke kade singananzela ngakwaqathanisa lalana amapholisa kade khona kudala akasmithi lalana amapholisa kade khona kudala ilizwe lisanduka lozibuthi kuze kuyefika nje eminyakeni nanesandla ukudlula ukusebenza kwakhona sokusehlukana labana bakuqala bebewubamba umthetho simile ukuqina kodwa kathesi mananzela amapholisa angathiwa asebenze lokwesaba ngazi ukuthi esabani khona ngale phezulu
njengenhlanganiso yezakhamizi kukhona yini elikwenzayo ukuzama ukulungisisa lolu daba
thina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association siqhubekela phambili sikhankasa ukuthi abantu izakhamizi sibamba neni ngoba lezi zigani ezinye zakhona siyakwazi ukuthi sihlala ngapi njalo ngabantu esihlala labo akula muntu ohlala emanzini kumbe ohlala esibhakabhakeni abantu bonke labo ngabantu esihlala labo ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi izakhamizi singafuyi ngeleke emzini yethu singafuyi izidlovu emzini yethu ngoba kusasa kuzasikhathaza igazi lomuntu liyakhuluma njalo ngaso kuthe wabanjwa ukuthi izigebe ngalezi ngobani lati thina sizakhamizi sebe siwafihla sathi singena emacaleni umthetho ususibanda kanyisa lakhonoko ngoba kulicala ukuvikela isigangi usifihle wena usazi ukuthi isigangi phinde futhi siyinhlanganiso sikhuthaze kakhulu sisebenzisa izindlela ezijeneyo emsakazweni la kwezindawo ukuthi abantu baqaphele ukuthi kathesi izigangi ezithe zasabalala edolobheni ngokunjalo ke kabananzelele impahla zabo kabananzelele izindlu zabo ukuthi azigqekezeki lula
kahle kahle umumo unjani sikhuluma nje
ubudlova lobugebenga sobuphenduke insakavukela umculo wesidwaba lapho kobulawayo abantu bathathelwa nsuku zonke izinto eziqakathekileyo amabhizimusi angenelwa nsuku zonke amagaraji lawo ngamanye asethathelwa imali mahlayana so ngokunjalo nje ukuganga lokhu sokuthe kwasabalala ngasithi siyananzelela kuke kwaba khona abantu abahlaselweyo emabuthweni bakakhona abantu ababulawayo phela ndaba west babakhona abantu ababulawayo emagwegwe endala wabakhona untombazana obuleweyo eAskot wabakhona ujaha odutshuliweyo egalajini lechabalala emalangeni adluleyo nje bakhona njalo abanye abangenelwayo badlulwe ngule sike sabala indaba irange mall lapho kungene khona izidlovu sadlulwe ngule amantombazana bebophela umfuwa besitulweni khonokho nje kusitshengisela ukuthi ubudlwangudlwangu ubudlova lobusela sobandile kobulawayo ngendlela ephezulu engajayelekanga asiwo wodwa lawa macala amaningi ayenzakalayo
lo ke bekungumnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba ngithone le ndaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
siyabonga Chris Umdlalo umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe edlalela iqembu leDynamos njalo wazweliqeqesha uDavid Mandigora kaseko. UMandigora ubhubhele endlini yakhe eHarare namuhla ngemva kokubanjwa ngomkhuhlane ongakacaci kuhle. UMandigora nguye owathatha isicoco se-Soccer Star of the Year ngo-1980 ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Sixoxele ncwethi wezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ikuthiwa uDavid Mandigora yena abaningi ababemazi ngokuthi nguYogi oke wadlalela iqembu leDynamos wabuya njalo waliqeqetsha. Ilahlekelwe kakhulu ngoba ungomunye wabadlali abenelisa ukubana besuke kuma juniors awe Dynamos adlale azayefika ku senior team ethe fike ku senior team abuye njalo adlalele iqembu lesizwe eZimbabwe abuye njalo aqeqetshe iqembu leDynamos kanye lokuqeqetsha iqembu lesizwe singathi ngumuntu oyenze icontribution enkulu kakhulu kumdlalo wezenguqu kweZimbabwe siyananzelela ukubana ujoyine iqembu leDynamos njengokutsho kwami esukela kuma juniors waze wangena ku first team nguye ke owaqalayo ukukhethwa ukubana abe yi-Soccer Star of the Year ngo-1980 uzananzelela ukubana kube kungumnyaka lapho ilizwe lalo elathola uzibuse ukwanisile ke ukubana athole ama-titles angu-7 njengomdlali weDynamos kodwa ngemva kokubana iDynamos isithole nzima ukubana ithole isicoco se-league title isihlale phose eminyaka elithumi ithwala nzima ukubana ithole leso sicoco nguye ke owenelisayo ukubana ngo-2007 athole lesi sicoco eqeqetsha iqembu leDynamos njalo useke wayenelisa ukubana afike kuma-semi-finals awe CAF Champions League.
Ukhona yini umdlalo owodwa ozamkhumbula ngawo lapho ayenza khona izimanga mhlawumbe esangomdlali kumbe lapho esengumqeqeqi?
Imidlalo iminingi lapho ayenze kuhle kakhulu ikakhulu njengomqeqeqi ikakhulu wona lo umnyaka ka-2007 benza kakuhle ikakhulu uma bebuya bezodlala lapha kwela kobu lawayo ubengumcoach obeyandisa ukuthi esikhathini esiningi anqobe uma ebuya lapha ukuzodlala kobulawayo.
umuzi wethu hadebe yingcwethi kwezemidlalo. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende usevale isigaba seKaripa leseHurungwe ngenxa yeCOVID-19 esimemetheka kakhulu kulezo ndawo. UMnangagwa uthi MDC Alliance isiphatha njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization okungamazwi asolwa yileli bandla. Umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe uDavid Mandikora kasekho. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.